njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhu bengazakali abayi-10 esilobela ngoJackson. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakuchiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana lenduna uMalisa. Lapho esihlanganele khona ayisikho oda sijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Hlanganiso oda sisebenzisana okuthiwa yiHeli Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngeyabantu bonke.